Siyabonga ejonga lijona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlaka 4 ngonhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Wola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani afihla imali emabhanga akwamanye amazwe. Idale lePhalamende lihlaziya udaba lwababalisi abafundisa endaweni lapho abangazikhona ulimi lwabantwana. Umfanekiso ophume kuphephandaba leThe Chronicle ugcunula abanengi abathi weyisa abesifazana besindebeleni baze bangena esitaladeni betshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank umnumzana John Mangutsika uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani afaka izimali emabhanga akwamanye amazwe echiya aweZimbabwe. UMangutsika wethule lawa mazwi eHarare namhla kumbiko wakhe ophathelane lezemali i-monetary policy. Umnumzana Mangutsika uthi nyakenye uZulu ususe imali engange $684 million eZimbabwe eyisa emabhanga akwamanye amazwe, kwathi amankampani wona asusa imali engange $1.2 billion elizweni. Lokhu ngokunye okubangela ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeke usadalala, kutsho uMangutsika. Ngalokho uthi kumele ilizwe livuselele umthethwandaba okhangelane lokuthonisa amacala aphathelane lokuchaphazwa kwemali. Wengeze wathi kudala kuqala nje kusasa umuntu oyabe efuna ukukhipha imali edlula i-$10,000 ebhanga kumele azise ibhanga kusalelanga ngaphambilini. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchikera.
Kumele sidinge indlela ezokuthi umnotho wethu usebenze ukuthi silungise izinto lapha eZimbabwe, hatshi ukuthenga phandle kwelizwe njengalokho esikwenzayo khathesi. Lokho kungenza ukuthi ezinye izimali inakale lapha, kodwa into njenge-externalization nxa into ezepolitiki zingamanga kuhle, abantu baye besaba ukuthi bagcine izimali zabo phakathi kwelizwe. So kumele uhulumende abekwazi ukuthi into ezepolitics kumbe ezombangazo lazo zenze ukuthi abantu babesaba ukuthi nxa izimali zethu zingabanjwa lapha ngohulumende bazahluleka uzithola kumbe kungenzakala sibili ukuthi amadola wonke akukhonvethwe ukuba ngamayuani nokunye okusabisayo. Abantu sebene-experience yokuthi amazimdola abo kasatsho lutho khathesi. So kumele uhulumende abuyise ezingathi ngama-confidence boosting measures okuthi abantu babe neqiniso sibili ukuthi izimali zabo ngeke zathathwa ngohulumende kungela compensation.
Uthi njalo uMangutsika kumele kusungulwe njalo imithethwandaba ekhangelane lokuchaphazwa kwemali esingathi ngama-economic crimes courts. Uthini wena ngaleli nyate?
Inyathelo lelo sike sakhuluma ngalo eminyakeni ezayo nxa lisakhumbula. So kungenzakala sibele ukuthi linyathelo esingathi linyathelo elizaba lengqobela phambili, kodwa abantu abachaphazayo izimali abaningi bangikhona bakuma-parastatals angiboni uhulumende waseZimbabwe e-prepared ukuthi aphangise ukuthi athathe laba bantu abafake emthethwandaba, ngoba ukunye ukuchaphaza kwangkhona kubenefit iZANU-PF kathesi.
Umnumzana Masimba kuchera yingcwethi kwezenotho sixoxela esesigodlweni iHarare. Iphephandaba leThe Chronicle namhla limise umsebenzi umdwebi walo okhangelane lokudweba imfanekiso ehlekisayo kumbe ama-cartoons ngemva kokuhlaselwa nguZulu phezu komfanekiso ophume ukhanya uhlambaza abesifazana veMathebeleland labeMidlands. Umfanekiso lo ubulabesifazana ababili abahle besedlula kubhakane elibhalwe ukuthi izikolo zeMidlands leMathebeleland yizo ezisemsileni nxa kukhangelwa ukuphumelela kwabafundi lonyaka. Omunye wabosisi laba obesithi komunye lanxa nje isigaba lezi zingaphumelelanga kwezemfundo, kukhona lapho eziphumelela khona kwezinye indawo. Abanye bathi ababili laba babonakala njengamakhikhitha. Ngalokho umfanekiso weChronicle lo uveza abesifazana beMidlands leMathebeleland njengabantu abangelandaba lesikolo njalo abathengisa imizimba abangaziphathanga. Umhleli waleli phephandaba uxolisile kuZulu enkundleni yeTwitter wazisa ngokumiswa umsebenzi kukamadweba. Omunye wabasoli iphephandaba leli ngunkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza.
Ikhathuni leya siyithakazelelanga kakhulu ngoba iyeyisa okokuqala, iyeyisa into eziningi. Okokuqala, iyeyisa abesifazana abeMathebeleni labeMidlands. Izobuya ithi abantu babesindebeleni labeMidlands abafundanga. Ize buya iyeyise umuntu ongumama nje ibisihlele isisiba yinhlekisa ngoba iyakhohlwa ukuthi wona abantwana bafeyila nje ngoba ikhathini le khona itshengisa ukuthi wona abantu kuphuma ukuthi iMathebeleland leMidlands yikho lapha kufeyile khona abantu kakhulu ku-O-Level, impumela ye-O-Level esikhuluma ngayo. So isikhipha begqoke izibhebhezana ezibambayo, omama labo ababili behlekisana besithi kodwa noma sizisiwe zifeyila kodwa emacansini hhayi singo-number one kuyasithi awuthathi umklomelo. So iyeyisa owesifazana ukuthi emathebeleni leMidlands kasifundanga esikwaziyo ngomacansini kuphela.
Like lakhulumisana laye yini umhleli waleli phephandaba?
Okhona ukuthi kathi umhleli ekhronika ebengabambi ifoni, okhona nje ukuthi sizabona senzeni amalanga nasa isha i-statement kumbe njengeoza siye kwenze siyekwatshengisela isimpilo esizondo okungakanani khona ngale chronic. Bese besifuna ukuthi awu-out the whole day asikwazi noba sifihlela, kodwa bengasifihlela kodwa njengeoza lezi nhlanganiso ezithele kangaka sizabunekhasho ukuthi khona baya-apologize kumbe ba-explain ukuthi bakuthatha ngathi banikele ubufakazi because lapha sibona kanini i-constitution ezimbabwe ayikuvumeli ukuthi discriminate abantu kangaka. And okuchaphulayo kakhulukazi ukuthi abantu abethu bafeyila nje kungenxa yezemfundo ezingamanga kahle, kungenxa yezemnotho ezingamanga kahle, abafundi abantwana beseklasini bayaxoshwa kawubhadalanga, bayhambe ngkhaya akula muntu osebenzayo, amabhuku akayeneli. Ngakho ngiyawutshela ukuthi ngakhethe sixoxisana ngemandle nje ukuthi wona abantwana bebekhomplaina bethi ngifunda esikolo lesi ngiyaphibha lo muntu ohlala injube, mina ngihlala entumbane sile homework sishayisa ngo-5 kumele ngithe ngiyenzile sasa so kumele ngikophele phansi kumbe ngimekele ayibhala omunye ayibhala ngilale ngihambe ubusuku. Kodwa ikhathuni le ikukhohliwe khonokho yabona ukuthi yenze inhlekisa amaNdebele nabantu beMidlands nabesifazane. Zikhona izinto ezingaba yinhlekisa, zikhona ngaso ngaba yinhlekisa yes i-freedom of expression and i-freedom of speech ikhona, but ngeke uye khuluma ngento ebulalayo emntwini ngoba lokho kubulala isizwe saseMathebeleland, ubulala isizwe saseMidlands. Ngaphuza ithi igugula awundi ngoba abantu abethu bengafundanga awusuze bayindawo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla seWoza. Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende avela eMathebeleland namhla atshengise ukuthukuthela okukhulu edale ngababalisi athi bafundisa izikolo zeMathebeleland bona bengalwazi ulimi olukhulunywa kulesi sigaba. Sixhume ilunga ledale unkosazana Thabita Khumalo wachasisa okuningi ngalolu daba.
Besibuza uminista wezikolo ukuthi kanti kungani emandebeleni siphiwa abaqambisi abangazi ulimi lethu kuze ngihamba kubo matsouth abantu amatitsha ngikhona ngale abakhulumi ulimi olukhulunywa ematsouth kuse befuna bakwazi ukuthi kanti isizathu kuyini uminista udokora wasazisa ukuthi kathesi uhulumende uzama ukufundisa amatitsha e-Great Zimbabwe ukuthi bazi ukukhuluma lezo ndimi ezithe esisekeleni sombuso so zazise umbuzo khona kanti basichasisele ukuthi basitshela ukuthi ematsouth kobulawayo le matinothi kakula matitsha angathathwa ukuthi ayefunda ulimi lethu njengoba vele sihlala nabo ngoba sifuna amatitsha azi amasiko ethu wasesithi yena angeke asiphendula kumele simelele uminista odila ngezemfundo zaphezulu so indaba ayitshiyilenga so befuna asichasisele ukuthi kanti nxa besithi kathesi sikhuluma nje kunamatitsha afundiswayo e-Great Zimbabwe iindimi zethu zonke ziyi-16 le-sign language kanti bazafundisa abantu amatitsha esindebele kutho ukuthi yini asila matitsha esindebeleni yini
uthembisile ukubana bazalulungisisa lolu daba
hayi ukuthethe njengento njengelamsebenzi ngokuthi khona yena kungcono leyo mbuzo liyibuze uminista oyimfundo yaphezulu engxenye yena anganelisa ukuthi asithendule so silethemba ukuthi kuliviki leyozayo kuzabe khona ke lo minista asazise ukuthi kanjena uvele uthini ngoba sibona abantwabethu sebefeyila ulimi labazali babo ngesizathu sokuthi baphiwa amatitsha abangazi lolo limi
likhulume njalo ngodaba lwendlala ezikolo lapha esisenza ukuthi abantwana bengayi esikolo ngoba belamba emakhaya lakhuluma njalo ngodaba lwendlala lolu elizweni lonke nje jikelele ukubana kumele lulungisiswe ungachasisa okune
ye sivuzile ukuthi kunjenje labantu abayi 1.8 million abafuna ukudla so besifuna bakwazi ukuthi uhulumende usenzeni ukuthi abantu laba bathole ukudla udeputy minister uyasigade wasitshela ukuthi khona yena hhayi kule mumbu osubuyile njalo umumbu lo usuholisha phakathi kwezulu kathe sibuze ukuthi bona laba abaholisayo umumbu ngoba sonke siyazi ukuthi yonke into ekahulumende eholiswayo iholiswa abantwini bezane laba abanye abantu abangasebezane abaze bakuthola so bakuhambisa njani wathi khona yena no uvele kuyaholiswa so besinakwazi ukuthi uholiswa sikhathi bani njalo ngaphi
unkosazana Tabita Khumalo lilunga letale lephalamende engowebandla le-MTCT sixoxe laye eseHarare Inhlanganiso inkokheli yenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni eNational Vendors Union of Zimbabwe itshengisele esitaladeni seHarare namhla ikhala ngokuthi amapolisa athatha impahla yabathengisayo kanye lokubahlawulisa imali yokufumbathisa. Kubika uMavis Gama.
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Lawo ngamalunga phose amachuma amahlanu awenkokheli yenavuzi abesenza ama-slogan ngesikhathi befika eGumele Townhouse belencwadi yezikhalazo zabo bekhokhelwa ngumgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Stan Zorwadza. UZorwadza uthi bafuna uphele umkhuba wamapholisa kamunicipala wokubahlukumeza ngendlela ezehlukeneyo ebathathela imali ngokubafumbathisa sikhathi sonke. Umnumzana Tinashe Sibanda ongomunye wabaphila ngokuthengisa izicathulo edolobheni leHarare ubekhona laye kulokhu kutshengisela ke sizwe ukuthi utheni.
Loko kubanjelwa izinto yamapolisa e-council sithi kakume ngoba kathesi imisebenzi ayikho yikho ekusiphilisayo kunoko okuthengisayo so kufanele babone labo ukuthi umumo womkhathi wokho kathesi ume kanjani ukwenzela ukuthi lathi siphile sazisebenza but imisebenzi seyaphela akusela msebenzi abantwana baye esikolo sifuna okunye okunengeneyo ngoku ekhaya abazali babekhangele thina ukuthi sibanike imali khangele kunje so khangele umumo womkhathi awusamangakuhle ukuthi engxenye izulu akusela iso kwinendlala so singaphila ngani nxa kungela ukuthi singathengisi thathela okuningi izicatho sezathathwa eziningi angazange yabisela
uSibanda wengezelele esithi ufisa umunicipala azihluzisise izikhalazo zabo ngoba ezinye izehlakalo sezike zafika endlebeni zenkokheli kamunicipala.
Kazisebenze kuhle ukuthi xa bona besithi noma izindawo zenozi ezithengisela khona kungcono ukuthi bathi sibhadale kusikhona apho ngoba kathesi ungakhangela pho kuthiwa sisiye khona akula ngitsho amakhasima abo yangikhona ngale ungakhangela ecoca-cola akula ikhasima engabe ezothenga ungakhangela ngale e-holding bay akula futhi amakhasima abo akuthi azothenga sikhangele futhi phesheya ngale duze ne-showground akula futhi amakhasima azo abuye azothenga so thina silapha phakathi yibo khona kula makhastoma.
Osaphethe isikhundla sikameya weHarare ukansela Wilton Janjazi nguye oyamukele incwadi yesikhalazo zabakade betshengisela laba. UJanjazi uthembisa ukuba bazahlala phansi njengomunisipala bahluzisise izikhalazo zabathengisa ezitaladeni laba ekubuyeni kukameya Bernard Manyenyeni emsebenzini ngomvulo okuvikezayo. Osaphethe uhlangothi lokukhulumisana lozulu kumunisipala umnumzana Michael Chideme uxwayisa abantu labo ukuba bengabovuma ukuhlawuliswa imali yesifumbathiso ngoba lokhu yikwephula umthetho. Wengezelele esithi babophanga babike kuziphatha amandla zikamunicipala abenza lokhu hatshi kulindela ukuba umkhuba lo ufike kusibanga esibi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live talk bomama si ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umkhuhlane wemvukuzane. Thumelani i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli bekubandla lamademocrats unkosikazi Hillary Clinton lomnumzana Bernie Sanders bebele ngxoxompikiswano izolo lapho kuphume khona umahluko wendlela abadi bazabusa ngayo nxa bengakhethwa. Isidumbu sesifundisa kwele Italy ebesidingwa kusukela ngenyanga edluleyo sitholakele ngaphandle kwesigodlo sakwele Gibhite iCairo. Ababalisi beZimbabwe abadinga umsebenzi kwele Botswana babhekane lobunzima bokuthola indawo ngesikhathi uhulumende weBotswana esekhangela ukuqhatsha izizalwane zelizwe lakhe. Kubika uMartin Ngwenya.
Ka-2015 uphele isikolo eziningi kwele Botswana sikhumula amatitshala avela kwamanye amazwe, iningi labo kungabavela eZimbabwe ukuqala kwa-2016. Akulamehluko ngoba abaqhashi bebikwa befuna incwadi enikeza imvume yokufundisa kwele Botswana, i-permission to teach, engatholwa kalula liningi. Abanye ababalisi ababalika eZimbabwe ngenxa yesimo sokuphuza ukuhola kanye lokulahlelwa imisebenzi bazithola bevalelwe ngaphandle ngoba amathuba okufundisa enciphile. Izikolo ezimele zodwa zibeke inani eliqondile abadinga imisebenzi okubalisa, kodwa incwadi zemvumo yokufundisa asaphumka lula kuhulumende weBotswana. Umnumzana Ozias Mvundla uthi yena ubedinga umsebenzi wokubalisa wesikhatshana eBotswana engene ekuqaleni komnyaka, kodwa uthola kuligwadule. Uthi umgceke ukuthi iBotswana isikhanyele kunikeza abantu abayo amathuba.
indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi laba abantu abagabala msebenzi sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Kukanti umnumzana Thamsanqa Malunga uthi yena ubephakathi kodwa ulahlekelwe umsebenzi ngoba engatholi imvume yokubalisa noma nje eqeqetshe okweneleyo.
Kunzima ukuthi uthole umsebenzi wokuba ngumbalisi ngapha especially nxa uvele ekhaya kithi-ke eZimbabwe. Uthole iphimithi yokuba ngumbalisi kovele kunzima ngoba ababalisi beZimbabwe babagcile yonke izikole lezi zangapha ama-private schools.
UJoseph Ndlovu uthi wangumbalisi sewulahlelwe isithunzi ngenxa yendlela ababalisi abaphathwa ngayo. Uthi bazithola bephakathi kwelitshe lembokodo ekhaya kanye laphandle kwelizwe.
Ungakhangela if you compare ama-pay rates abo against i-poverty data line ungathola ukuthi bangaphansi kwe-poverty data line as we speak. So ungabuye ukhathe further kuzaba nika uhlupho moreover emazweni amaningi abasamukelwa kahle uyathola ukuthi they are being turned back. So uhulumende onguye okufanele abaqhathe nxa esesenza le into sibone ngani uletha ubunzima.
Uhulumende weBotswana uthi uzama amandla uthi anikeze imisebenzi yokubalisa ezandleni zabo abantwana beBotswana ngesikhathi ilwisana lokusilela kwemisebenzi. Uba ngutitshala eZimbabwe kusakhwabitheki ngesikhathi isimo sokusebenza siphansi bengatholi iholo ngesikhathi kanti uhulumende uthembisa ukuquma iholo uma abantwana bengenzi kuhle emhlolisweni. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrongile eBotswana.
Abebandla elibusayo elezano PF bayalwisana kulutholi bebangisana izikhundla abanye bexotshwa kubandla kuthi abanye ngabaxotshwa ezikhundleni zikahulumende. Amabandla aphikisayo lawo lokhu edabukene phakathi. Abantu makhazi abagcina sebezibuza ukuthi manje amabandla la kambe amele bona kumbe hatshi. Kambe bathembele kuliphi ibandla sibisibili ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 oxoxela abalwela ilungelo labesifazana unkosazana Febi Dube kanye lo nkosazana Julian Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Okukhona ukuthi abantu kathesi nxa abantu besilwa thina iphovo yithesi siba disadvantage. Abantu kufanele ukuthi kube khona omunye umuntu ababambanayo okufanele kube lokubambana kubele hayi khona ukuthi wonke umuntu ufuna ukubusa njengakathesi ukuthi bayasplitter i-opposition yangkhona iyasplitter. At the end of the day ama-votes agcine splitting. Kufanele sibe labantu ukuthi abantu bebe decided ukuthi hayi funa ubani asithungamele kufanele simsekele sikube lama proper structures hayi khona ukuthi wonke umuntu ufuna ukuba yi-head. Akusoze kwenzakale kakuhle njalo abantu bengabe lobu ovu yibugovu obukhona okutshengisa ukuthi abantu abasikhakazeleli thina njengabantu bona bayazikhangelela isikhwama sabo ngoba bafuna ukubenefit. So sifuna ukuthi kube labantu abale proper leadership.
Ngiyasikhangele abantu beZimbabwe thina ngapha eZimbabwe bayayazi into abayifunayo. Inkinga kuma-reforms imithetho yakhona ekhangela ukhetho yehlukayo ngoba kungazawine lwethu mfunazi asozaphumelela. So yibo bunzima obukhona kodwa abantu bayakwazi ukuthi bafunane but inkinga idiba ngokuthi ikhangele omama ngoba kade sikhangele indaba yendlala bona baselandaba bayalwa but ama-opposition parties siyakwazi ukuthi bakhona abaplinywayo abafuna ukusetshenziswa babhadale izimali benza ngathi balebandla nabo kodwa bengelalo bafuna ukudisturba nje amabandla abawazi ukuthi afunwa ngabantu. So lokhu sikukhanyele sibakhanyele ngoba abavotayo eZimbabwe abaningi ngomama bala abahluphekayo ngomama
kodwa phela omama bayavuma ukusetshenziswa ngabesilisa abamabandla abo ukuthi abantu bahluphane phakathi kwabo. Kwenziweni-ke ukuthi omama babambane kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi?
Khona kuqakathekile ukuthi omama
ya asipheke uMangwenya sizwe.
Khona uqakathekile ukuthi omama bebe le decision eyokuthi bona bafuna ukuthi kasibambane nini. Kodwa khona lokho esikutsho ukuthi asikwanisi ukubambana sonke sifuna ukuthi sibiselane phansi. Uyabona into ehlupha yena leyo udubo kathesi njengendlala yonke into wonke umuntu kathesi uyadubeka udubo lukungene konke umuntu so yisikhathi sokuthi ufanele sibambane omama thina kufanele yithi vele omama yithi esibambe ilizwe kufanele sibone ukuthi thina siyenzani senza izinto ezibonakalayo kodwa omama thina singazwa kuthiwa namhla sesinika iswiti sesithiya sesithaba kakhulu asikho decisive
uthini-ke madubela ngalokhu
ya because hayi umama siyasetshenziswa lapha ngiyali isiyile iuhlupho yikuthi thina singabayanga umama isikhathi esiningi so ubaba ngabuya le mali ngilakho ukuthi angisebenzise ngoba ngiyabe ngifuna imali but ukuthi sikhangele ngaphi siyakwazi njengathi thina ngapha ezintapho vele siyakwazi umuntu wonke uyakwazi ngoba ngaze kuwinwe lo esiwufunayo soza aphumelele ngoba labana abayibo abakhangela ama-elections abasoze bathiphe impumele yiyo bona bathipha abakufundayo ngoba abamfundayo ngiyise kambe kushiwa ngingathi mina ngifuna isikhundla ngithi abantu abamibangihambisele ilokuzeni iprocess yonke wena ungaphumelela yini awusoze uphumelele kuyabe kuphuma mina kokuphela kokuphela indlela abantu bezimbabwe bayikhangele ngoba akusela muntu ongeladubo sonke silenhlupho abantu lapha ezindlini ngama-stress imali ayisekho imikhuhlane siminengi indlala ngapha ibhakile ngayimali ingekho abantwana bafuna ukufunda kula mali so wonke umuntu uyahlupheka lapha ezimbabwe uhlupho siliganyele laba bama-parties siyabazi ukuthi ngobani esibafunayo thina
unkosazana Phoebe Dube lo nkosazana Julian Ngwenya balwela amalungelo abesifazana bebexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Sesifike emaphethelweni komlindo yagcina isikhathi kasisavuma ukuba nasiqhubeke sisonke zihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani abafihla imali emabhanga akwamanye amazwe. Idale lephalamende lihlaziya udaba lwababalisi abafundisa endaweni lapho abangazi khona ulimi olukhulunywa ngabantwana. Njalo iphepha ndaba le The Chronicle limise umsebenzi uMadweba walo ngemva kokuba edwebe i-cartoon esole kakhulu ngabantu abanengi. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo, muntungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.